Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlazi ku 7 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulo kwesilisa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kuzizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kunyanga yonale umnumzana Jacob Ngarivume ohlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundise bakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela.
Umntwana ongakhali ufele embelekweni isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale akulampupho akulajukela akulalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Silisa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Lundoda ubele minyaka engamachumi amahlanu lane 54 lokhu kuvezwe lugatsha lwezempilakahle olubike ukuba kulabantu abayisitshiyagalombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Usokukhweze inani labalegcikwane leli layafika kumakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lane 734 elizweni. Asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebeyithoba munwe munye. Abane kungabavela kobulawayo abathathu eHarare, oyedwa eGweru, lomunye njalo oyedwa esigabeni seMashonaland West. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe ngokushesha. Kusukela ngeviki edluleyo kulimbiko ethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ebicebisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zisuke ziphelele kungakhathalekile ukuthi zilamaphepha ukuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe kumbe hatshi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi bake bayibona le imbiko.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kuzizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa ngoba yilaba bantu abasuka kwinhlanganiso ebizwa nge-ATDF, All Truck Drivers Foundation, eyiyona ekade ihamba phambili ekuhlaselweni kwabantu ngonyaka ophelileyo nokushiswa kwama-trucks nokubulawa kwabantu abaningi nodlame esilubonileyo. Kuyibhadineshwa ukuthi asikaboni ingalo yomthetho ifinyelela kubo laba bantu ukuze mhlawumbe baboshwe kumbe baxhunyaniswe nale misebenzi emibi kangaka.
Iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa zike zakhuluma zona phambilini ukubana kuphela imigoqo yokuzama kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV, uxolo, igcikwane le-coronavirus. Kuza kuba le migoqo ezathi yona abokuza bengasebenzi eminye imisebenzi. Kuyayenzakala yini lokhu kumbe yikho kungayikho okubangele ukuthi kube le mbiko esizwayele ngoba kungayenzakala?
Siyazi ngempela ukuthi akhona amalungu kahulumeni ongqongqoshe abathile abazwakalise ukungajabuli ngokuthi kunezizalwane eziphuma kwamanye amazwe ezenza eminye imisebenzi, kanti njalo kunabongqongqoshe abambalwa esesibuthole bekhuluma inkulumo egcwele inzondo ezonda abantu abaphuma ebantwini bangaphandle. lokhu siyakubona ukuthi kuyikhona ukukhuthaza lezi zenzo ezalaba abantu abaqhubeka bebhebhethekisa inkulumo egcwele inzondo exabana kumbe efisa ukuthi ibone ukuthi abantu ababuya ngaphandle bayahlaselwa. Asingeke sithi kuyikuthi uhulumeni akakayenzi lokho abethe uzokwenza ukudluliseka ngenkulumo lezi ezikhushwe ngongqongqosha abathize. Ngoba okubalulekileyo ukuthi kulezo ngxoxo bakhona abaningi abaxabana nayo leyo nkulumo yokuthi cha abantu bangaphandle kufuneke basuswe ngoba bethathela abanye imisebenzi. Kuyinto nje eyingxoxo etholakalayo. Kokho sithi lokho esikutholayo nenkulumo esizitholeyo nokuhlaselwa sesikubone kwenzakala ngoba sokuqalile endaweni ezithile sesibone kusiba nokuhlaselwa, kusiba nokubhikisha, abantu bebiza abantu bokuza ngamagama amabi kakhulu. Lokho siyazi ukuthi kunabantu abakuhulumeni abakusekelayo lokho. Kanti sesibonile ukuthi nohulumeni kukhona ezigabeni ezithize asehluleke khona ukuthi athathe izinyathelo eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya ngaphandle amalungelo abo avikelwe.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso ongathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi ajengisele ezidaladini phezu kombuso weZANU-PF lokonakala komnotho. Mhlaka 31 kulinyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangane labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi izolo ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Ungarivume ongumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uthi uhlangane lomnumzana Elton Mangoma losowaqotshwa kuZANU-PF, umnumzana Godfrey Tsenengamu lomnumzana Ian Magone. Uthi uhlangane njalo labafundisi abagoqela umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana Shingi Munyeza, yena othi uMnangagwa sokumele asuswe embusweni lebandla lakhe leZANU-PF ngoba yibo ababangela ubunzima obuselizweni ngenkohlakalo kanye lokhetha abantu ngemihlobo i-tribalism. Ungarivume uthi ahlangane labo izolo laba bayakusekela lokhu kutshengisela. Abamanye amabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kukho bagoqela umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni. Isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akula mpupho, akula chukela, akula lutho, akusathengeki sepa, akuthengeki kudla, akula mali. Izisebenzi kazizuzi lutho, ezikuzuza okuncane khona lokho kuphelela emoyeni ngokuba kungasathengi lutho. Iyamandla edola laseZimbabwe kasekho, aphele du, akusela lutho oluthengekayo phakathi kwelizwe. Ngakho ke abantu nxa bengadinwa nje, balenge bangabi lalutho abalusuku kumelayo kungadilika kuze kwedlulise. Isikhathi sokusukuma yiso lesi, isikhathi sokutshengisela yiso lesi, isikhathi sokuthi kangisuthisekanga yiso lesi. Ngakho ke laba basukuma beqoqa, baqoqa kufanele kuqoqwe. Abantu bathwele nzima, abantu bathwele amagabha avuzayo, abantu badliswa imbuya ngoluthi ngothi. Isikhathi sokuthi kuphele lokho yiso lesi. Nxa bengatshengiselanga, nxa bengavezanga ungasuthiseki, nxa bengavezanga intukuthelo yabo, kuza qhubeka kuze kuphele.
iZANU-PF ithi okuzanywa ngamabandla aphikisayo lapha yikugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni.
Gambe veli ngathini izano ayikaze ilazi ilungelo labantu lokutshengisela, ayilazi ilungelo labantu lokuthi bavote ngokukhululekileyo, ayilazi ilungelo labantu ukuthi bamele bazuze imfundo laba bafanele bafunde, ayilazi ilungelo labantu lempilo, ayihloniphi constitution, ayihloniphi imithetho. Ngakho ke akumangalisi ukuthi yethuswe yilokho okuvunyelwe ngumthetho, ngokuba vele umthetho kayiwuhloniphi. Abantu balelungelo lokutshengisela kubhaliwe black and white kusekelo sombuso, lungelo elicelwa kuZANU PF ayisilo lungelo elicelwa kunoma ngubani, libhaliwe ukuthi abantu balelungelo lelo. Ukuguqula uhulumende, ukugenqula uhulumende akuhlangani laleli ilungelo. Leli lungelo likhona, limele livezwe, livikelwe. Akula muntu ofuna ukuguqula uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Nxa abantu befuna ukuguqula uhulumende, bafuna ukumguqula ngelungelo labo, ngelungelo elisemthethweni elivikelekile emthethweni. Akula muntu ke owephula umthetho ngalokho.
Awuboni abantu bese saba yini ukuphatheka kulokhu kutshengisela nxa sikhangela ukubulawa kwabantu abatshengiselayo osokuke kwenziwa libutho?
Kungaba lusizo olukhulu kakhulu uma abantu bengazihlalela endlini besabe ukuyafela emgwaqweni bakhetha ukubulawa yindlala endlini, besabe ukuyamela ilungelo labo emgwaqweni bakhetha ukufa besifa labantwana, babulawa imikhuhlane eyelaphekayo kodwa engaselaphekiyo ngendlela ngenxa yokuthi kakula mithi ezibhedlela, bakhetha ukuthi kudilikile izwe liphele du kulokuthi bayemela ilungelo labo emgwaqweni. Akula muntu ofanele sabe ukusukumela ilungelo lakhe. Ilungelo lakho vele liyalwelwa, ilungelo lakho liyavikelwa, ilungelo lakho ngekuliphiwe njengomgani wesishwala, alidonethwa ilungelo lakho, kumele ulivikele. Angeke ulibone lisiza njengesaka lempuphu libuya lama NGO, liyalwelwa, liyadefendwa, liyafunwa ngenkani, ulithathe kulo owala lalo. Nxa usithi wena uza kupha akuphe, akuphe asoza kuphe, uza kwala lalo, kumele ulithathe lelo lungelo.
Umnumzana Efidle Lancube yingcwethi yecubungulayo zombusazwe obaqoqa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu uthi ibandla lakhe lilayo imbiko yokushengisela lokhu oqoqwayo. Ekhuluma izolo emhlanganweni webandla lezanu PF eHarare, uMpofu wethule amagama enhlanganiso labantu athi baqoqa ukutshengisela lokhu. Wengezelela esithi kubanjwe abanye kade bedinda izithupha zamapholisa e-CIO. Kesizwe amazwi kaMpofu.
Our party detractors continue with their anti-establishment agendas. And the party is aware of the planned mass protests which are being organized by the MTC Alliance Renegades, the Jamuka, the Front for Economic Emancipation of Zimbabwe, being led by the expelled ex-party commissar Godfrey Chenengamu, the youth commissar, and other media protagonists. Our security department should constantly alert us on this clear present danger of the activities of this unholy alliance.
Lawo ngamazwi kamnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla leli izolo eHarare. Kunjalo nje amapholisa izolo abhaqabule abongikazi kade betshengisela besithi bafuna ukungengezelelwa iholo labo. Kulaba ngamachumi amane lambili 42 ababotshiweyo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane labo siba lukhulu bezabelo zelizwe jikelele eHarare. Kuxoxiswana ngokwabela amandla izabelo i-devolution ngesilungu. Leli phephandaba lithi Mnangagwa utshele lumbuthano ukuthi imali yokuthuthukisa izabelo isikhona njalo izabelwa kunsukwana ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lithi isibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals esiphakathi kokulungisiswa siza kuba nesokwelapha abalomkhuhlane weCOVID-19. Leli phephandaba lithi uhulumende usenikeze lesi sibhedlela imali yokusivuselela ezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lengxenye i-24 million. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bakwa Studio 7 abahle sibathandayo. Lono okhuluma ngumahluli izitha zimfungele umfoko amaginyi phepha usuka le elupane endaweni yaseDandanda ku PH77. Basakazi le ndaba ye COVID-19 iyinkinga kakhulu ikakhulukazi ezweni lakithi eZimbabwe, ngoba uhulumeni wakithi usesibonisile ukuthi akakwazi ukucabangela abantu noma abantu besifa yena kanandaba. Umlayezo mina bengawudlulisa ebantwini bakithi nje, ikakhulukazi abakomthwakazi, ukuthi ke masiphepheni, sizivikele thina, sigweme ukuhamba singagqokanga amamaski, sisebenzise ama-sanitizer ngaso sonke isikhathi, ukwenzela ukuthi lolo bhubhane lungakwazi ukusibamba thina, ngoba mali ungabe lungasibamba uhulumeni kunzika akukho angasenzela khona, ngoba simbonile kahle asinaye nje uhulumeni lapha eZimbabwe. Okushuthi ukuthi ukuphepha kwabantu bakithi kakhulukazi abakwamthwakazi kulele kuthina kuyisizwe sikamthwakazi ukuthi ke masiphephe thina, singabhekelele ukuthi uhulumeni uzosenzela lokho, ngoba akekho uhulumeni, asinaye uhulumeni kahle thina kwamthwakazi. Ngiyabonga abantu babaphephe kulo COVID-19. Mahluli izitha zimfungele lona.
Hey msakazi we Radio 7 Studio 7, ninjani khona ngapho? Chris Gandhi labanye bakho khona ngapho. Mina igama lami uMichelle, ngizalwa eDithe endaweni yemagori khonapha nje kumatheu, ukuthi kumatheu khonapho. Hey ngiyakela ngiyakebisa bakithi, siyakwazi ukuthi izinto ziwomela umuntu wonke. Njengezanu MDCT, MDC Alliance, kuyafana nje sonke siyadubeka, kudla sidurela sonke, akulo kuthiwa umbizane ithenga ngeprize yayo BMDCT. Singaphonga ukuchayana nje amakhanda thina abantu, ukuchayana nje kuphela, bona abadala khona le phezulu bezidlela mnandi, thina kosi sihluphana nje abantu, sichana sifuke uvotela abantu ukuthi hayi bona sidla besutha le muli yakho, thina sidubeka. Abana kuyayenza bana, siyazihlalela siyekele lokuvota konke kwangikhona ukuvota, ngoba kuncedi lo sanze sivota kule nto esiyitholayo. Siyithola nxa kuyisikhathi sama-election, sibe sincenganyenga ukuthi hayi sivote. Asiyekeleni uhambe kuyavota kwangikhona, kanti yena ukhuphe vele kuyini azayenza, ngathi ubona yena vele omnankakho behluleka amadoda esesithi laye umuntu ongumfazi kuyini angakuyenza, kabe phansi kwemadoda.
Ayi salibonani bakwamthakazi, lo Peter Ngwenya, ose village kwembuthi kodwa under malopa, ngiseduza namalopa. I-coronavirus le eseyehlele amazwe wonke, eZimbabwe yewo iyalokhu ibhebhetheka ikhule seyaphambili, kodwa eyi kunzima ukuzivikela nje ukuthi ungahambi uhlanganyele labantu abaningi. Mhlawumbe kungalunga, kodwa kunzima ukuthi ungahlanganyele, ngoba siyathenga amashopu, siyahlanganyela labantu, asisahambi umango odlula idrobha ilaki. Mina ngiseplumtree, ukudlula iplumtree ngisiye eBulawayo, angikaze ngihambe mina sisi kwadibhalwa la eBulawayo, namanje ngiyasaba. So ngisho ukuthi asikwazi ukuthi sizivikele njani, ukuthi ukuzivikela mhlawumbe ukungahambihambi, yiko engibona ngathi mhlawumbe kungasisiza kanjalo.
Linjani basakazi baka Studio 7? Siyayizwa le ndaba ye-Gugurawund le, laba abantu abakhulumayo laba bayithu umfundisi lo. Ngesikhathi i-Gugurawund ibulawa abantu, kwakungala mfundisi otshumayele ukuthi i-Gugurawund ayihambe ibulawa abantu. Kwakungelawe baba wena Joseph Chuma, wena osikhuluma wena. Xa usetyenziswa izanu, please hlonipha abantu. Abantu bemathebeleni ndazayo bathengisa abantu, asonkomo ezazisiyesili ngabantu ababesifa. Wena ma ungalasihlobo esafayo, sicela uhlale ekeleni uzidlela imali yezanu. Lo mfundisi wakho lo, please ake lihlonipha abantu. Into esiyifunayo nxa lingabantu bemathebhelelendi lani, kumele lihlale phansi lixolise. Aleke liyekele ukuba ngomediator, lina lilezihlobo zenu ezabulawa igugurawundo lani. lani lingabanye kumele lihlale phansi livale imlomo lixolise ngaphandle nxa lihambela athengwa laphiwa imali ukuthi linayo lina lilobabili selithengisa abantu bemathebheleni ndabasemangcwabeni ake liyeke into yeni le yekelani into yeni le iyalungiswa yibo mnankagwanxabefu ukuyilungisa hlalani phansi lithule lithi du ngiyabona
ngiyaxolisa usicingo lami lusukela ukwakhathaze ngabona kumna ngamagagasi yikho bengithi mina bengilesicelo ukuthi alubana uhulumende ulakho ukuthi alungise lezi zinto ezinjengezinto ezokuvikela amamasa njengokuba kwangena le umthabhuqe owengelako kwalungiswa incwadi eyagcwalayo sikile ukuthi abantu bezelawo lomkhuhlane abantu abangakwenza ngoba kathesi abantu bazithungela benzani awukanye kukhanya kungcolile ngani kuyakhathaza ulungise into ezayisebenzisa khona kulahle isebenzise khona kube kunenge ekuzaba ngcono ngoba bebezahlala behlanzekile abantu kuyabongeka kakhulu ukufakaza ngayo i-COVID-19 kumoya le siyakubongela lokhu ngiyabonga.
Livuka njani balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana ozalwa lapha nakobhulu engwizi kwelasesikhalangene ePlumtree. Ngithi bakithi kunegama elithi sanction engicabanga ukuthi silusebenzisa ngendlela esingazi ukuthi lisho ukuthini igama lelo ikakhulukazi uma sibhekane nokulwa kwamaqembu ethu la eZimbabwe. Bengicela basilaleli labasakazi be-Studio 7 abale 100% accurate answer bese xazulele lelo daba ukuthi kuyini ama-sanctions njalo ama-sanctions afakelwe bani, ama-sanctions engakhithwa abantu baseZimbabwe bazatholani, njalo ama-sanctions afakelwe iZimbabwe yonke kumbe afakelwe abantu abathile abaseZimbabwe abangabaholi. Ngoba uma sekuzafika isikhathi sokuvota njalo nje siyaye sizwe kuthiwa iqembe elithile la kuya nama-sanction yilo lathi kufakwa ama-sanction. Engicabanga ukuthi abantu bayalahlekiswa, asingajayi nje asifihle umphini. Ngicela nje ungcwethi kwezepolitiki umbe nje abalaleli ba-Studio 7 abazi kahle ngama-sanction bechazele abantu ukuthi ama-sanctions kuyini. Mina ngizokuchaza nginalo ulwazi kodwa bengicela nje singathola nje ungcwethi kwezepolitiki atsho ukuthi ama-sanctions afakelwe ubani nobani o afakele iZimbabwe, njalo uma kususwa ama-sanctions yini into ezatholakala ngabantu beZimbabwe, ngoba abantu baseZimbabwe basebunyameni ngento leyo abakuthiwa ama-sanctions abayazi ukuthi kuyini, njalo abakwazi ukuthi kufakelwe ubani, abakwazi ukuthi i-sanction uyifakelwa uma kwenze njani. Bengicela nje lingizamele ukuthi lisitholele nje umuntu ongakwazi ukuxazulula leyo nto. Etshela abantu be-Studio 7, etshela abantu baseZimbabwe ukuthi ama-sanctions kuyini. Ngiyabonga kakhulu, ngixolise, nami ngizolalela khona bemsakazweni.
Ekuseni enhle kini lonke balaleli be-Studio 7 kanye lani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela. Uthanda ukwazisa abantu baka MDCT. Umuntu kuphela okhuluma into ezwakalayo kubandla le-MDCT ngu-Abednego Bebe. Ukhuluma ukuthi sibambane i-unity. Ngaphandle kwalokho vele ngeke sayandawo. Singajabuleli ukuthi khona ama-MPs thina lina linabantu be-MDCT yawa-recall alliance. Ngicela ukuthi likhohlwe ukuthi lizawena ama-elections. Ngeke lawena ama-elections ngaphandle kokuthi lijoyine i-alliance. Linayo lodwa, akulambuso elingaba lawo. Okuhle ukuthi senze njengeMalawi, simanyaneni senze i-alliance sonke ama-MDC lamanye amaphathi sibe ngu-8 sikhupheni izanuphefu embusweni. Singajabuleli into engelangqondo, sijabuleleni ukuthi sikhiphe MD lokhu zeni izanuphefu embusweni. Khona sizabona ukuthi utshintsho luba khona. Phandle kwalokho asikhohlweni bantu bakithi.
Linjani, linjani khona ngapho bakithi ku-Studio 7. Ngubaba uNyoni ngisejojolo elupane. Bemfisa lami ukukhuluma ku-Studio 7 bakithi. Akalimfakeli lami lokhu zeni yena iya message yenu ukuthi namhla labe liqoqa ngani ntamba ama lami mfuna ukuqoqa ku Studio 7.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyachela balaleli imlayezo yenu ingabi mide njalo lingathuki. Siyabonga. Agesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Amaphephandaba lemisakazo bebecubungula imbiko ethulwe ngumongameli Donald Trump ethi phose bonke abathola igcikwane le-coronavirus abakho engozini. Lokhu kuphikiswe langengcwethi zempilakahle ezithi igcikwane leli liyingozi ebantwini bonke jikelele ngoba alikhethi iminyaka yokuzalwa komuntu kumbe lokuthi ulesifo bani engakatholi leli gcikwane. Njalo alikhethi abadala kunye lezingane esezibhubhile emazweni achiyeneyo. Sothando ingoma ka Hwabaradi singakagqibi ihlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebesilazo. Kulo wesilisa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe. Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi ajengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.